VOA Ndebele.
Ntshaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesibili mhlaka 29 kumfumfu 2019 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
Yathisa sibili okuzwayo khona ngijani. Kuthi ukuthisa kunjalo kuphinde kube le-shortage yamanzi. I-shortage yamanzi ikhozela i-load shedding yamagesi. Lo mfula wezandezi webhayi ongamelazi ngazishoda amanzi.
Umanyano wesataki uthi ukutshisa okwedlulise amalawulo okuhlasele eZimbabwe nakwamanye amazwe asezansi e-Afrika kuzaqhubeka njalo. Uthi abantu kumele bazivikele ngoba ukutshisa lokhu kuyingozi.
Ukungazwanani ke phakathi kahulumende lezisebenzi zabo sibona ke kuzaqhubekela phambili nxa kuyikuthi uhulumende kalaleli ke izixwayiso.
Inhlanganiso yeZCTU ithi uhulumende kumele akhuphule iholo labodokotela ngokuphangisa babuyele emsebenzini ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wesataki uthi ukutshisa okwedlulise amalawulo emazweni asezansi e-Afrika agoqela eZimbabwe kuzaqhubeka okwamalanga amahlanu alandelayo njalo uthi abantu kumele bazivikele ngoba ukutshisa lokhu kuyingozi. Embikweni wethulwe lugatsha lwawo olubona ngezomkhathi izolo, umanyano wesadaki uxwayise abantu ukuthi bahlale ezindlini njalo bengaze banatha kakhulu okudakayo kumbe okulethukela. Uthe njalo uZulu kumele egqoke ingwane nxa umuntu ethe wabaselangeni, kanti njalo abantu bagqoke impahla ezilula futhi bengathi abantwana bebodwa ngoba lokhu kungabafaka engozini enkulu. I-SADC Climate Services Center ithi isikhudumezi lesi sidlalela kubo 30 kusiya kubo 35 degrees Celsius. Kodwa ithi kwamanye amazwe sedlula i-40 degrees njengalokhu okwenzakala endaweni zeZimbabwe ezigoqela eCholocho, eBeitbridge laseVictoria Falls. Ukuzwa ukuthi kwenzakalani eFolosi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele sakhamuzi umnumzana Lawrence Ndiweni.
Kuyatshisa sibili okuzwayo khona ngijani. Kuthi ukutshisa kunjalo kuphinde kube le-shortage yamanzi. I-shortage yamanzi ikhozela i-load shedding yamagesi because silo mfula wezandezi webhayi ongamelazi ngazishoda amanzi, but because of i-load shedding zathola ukuthi ama-electricity impompi kazipompi emfuleni zingapompi kunjalo then yikho kusezikhozela ukuthi sishoda amanzi. Kuyabe kufuna ukuthi ngamanzi abantu baba lawo. Into yonke isitshile yonke into akusela nto e-right ezingadini imbhida yalahle kutshile ngenxa ye-load shedding. It really affects a lot of things ukutshisa lokho okukhona oku-serious. Amanzi aphela nje kuyukuthi ematankeni vele kawasekho. Impompi njengoba ziyabe zingapompi, impompi zipontiswa ngamagesi. Nxa impompi zingapompi so asilamanzi.
Manje abantu bathatha ngaphi amanzi okusebenzisa?
Bathatha abantu behawula bebhoda lezinkonxa ku-serious sibile ukuthi nga uhulumeni nje akunanzeleli ukuthi izakhamuzi zike zacela ecouncilini, la icouncili yacela uhulumeni ukuthi ngabe kwenza yini ukuthi babe exempted from this load shedding, because nxa kungaba exempted especially airport lezibhedlela electrification plant kube le devoted line which goes to these three places which I've mentioned, ukuthi kube le line e devoted to these places so that kungaswelakala amanzi, because ukuswelakala kwamanzi so critical kabi empilweni zabantu.
Manje abantu bayazithola yini izixwayiso okumele bezilandele ukuthi ukutshisa lokhu kungabakhathazi?
Ya, izixwayiso lezo abantu bazixwayisiwe sibili ukuthi kumele babonakale ukuthi ngelanga leli abantu bafaka lezi zingwane bahlala ngaphansi kwemthunzi loba babe intozi ezindlini kwenza ukuthi babe affected ngeplay.
Zona zivelela ngaphi izixwayiso lezi?
Azivelela kucouncil labantu behealth.
Siyananzelela ukuthi idolobho le-Victoria Falls ngelezethekeli lokho elibabona yini abavela kwamanye amazwe bebuya ngobuningi ba?
Hayi, izethekeli ziyafika ngobuningi bazo. Ilucky yangikhona ukuthi emahotele neclaba labo balama-reservoirs abo amanzi abuya direct nxa impompi ze-council ziyapompa ziyapompela at the same time zihambise kuma-reservoirs awemahoteleni nanxa amakhiwe esebuyile abengakunanzeleli ukushoda kwamanzi ngoba wena emahoteleni balawo amahotela lethu ngathi akhangela akuma-lower places ngesikhathi amanzi ebuya engena kuma-reservoirs ethu akuma-higher places athe kuma-higher places amanzi ehla nge-gravity esiya kumatanka awemahoteleni. Yikho sokubangela ukuthi especially izakhamuzi ezikuma-higher places zawaswela amanzi because a lot of water goes to lower places through i-gravitation.
Umnumzana Lawrence Ndiweni, isakhamuzi se-Victoria Falls. Usithandekile Mhlanga uphinde waxoxa njalo lesakhamuzi semzimunye emathebeleland south umnumzana Ernest Malandu yena othi ukutshisa lokhu lendlala ekhona sokufake izifuyo esimeni esibi kakhulu.
Izifuyo phela vele kungaphela iziki ezimbili ziphila ebesile nhlanhla. Kubi kakhulu emakhaya ukuthi akulancedo esingaluthola esilutholayo ngayo kulo ncedo lokuthi sivikeleke enkomeni thina sikuregin e-region 3 sikuza siphathisa ukuthi futhi kathi sesizaba isibhekampilo nje right through impilo ngoba kungakuphela khoko kuze inkomo kuthi uthwane silakho siza kuthatha ngapi.
Siyabona njalo ukuthi iningi likhala ngokuswelakala kwamanzi, isimo sinjani khona ngapho?
Amanzi ntombi thina kulesethi sigaba siwathola ku-4 kilometers from our home. Omama bayatravela 4 kilometers bethathatha amanzi. Umumo mubi kakhulu ngoba akula ma-boreholes aseduzane khonapho. Indawo eseduzane la manzi ngumzingwane iyo eyi-4 kilometers khathesi esikhuluma ngayo lapho esithatha khona amanzi. Akungaladonki njengoba khe sidonki lazosifa. Omama bayathwala imigomo 4 kilometers besiye emzini yabo. Abala ngenye indlela abangayeka. Yokwenza hluphe ukuthi izulu liphuzile ukuqalisa njalo la laba lifane kakhulu kumnyaka ophelileyo. Khathesi silane lo hlupho lokuthi nxa liduma lingaduma vele zizona ziqiniqini zakhe zivele phansi. Lokuthengisa inkomo sesiye kuthengisa inxa ye-currency ekhona. Kambe nxa ngingathengisa nge-bond imali yangkhona zayisini zakwenzayo. Sasehluka sasicabanga ukuthi engxenye kuzaba ngcono but hayi kusithayelele phansi as we speak now. Kakula lutho olukhona nxa ngabe utholakala kwethola ndida khona ngamakhokho kungatsho lutho kodwa-ke indawo ukudla kwabantu ndijana khonokho ngazi ukuthole i-transport cost like almost $20 isigayo $10 $30 vele kunzima ukuthi ukusondiza eduzane uze uthole ukuphila.
Umnumzana Ernest Malandu isakhamuzi semzimunye emathebeleland south ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave, laku-shortwave 6175, laku 9825 kilohertz ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7 am kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave laku short wave ku 4930 13860 laku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 laku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso emela izisebenzi ezethu isixwayise uhulumende ukuthi akhuphule iholo labodokotela ukuze babuyele emsebenzini ngokuphuthuma ngoba umumo usumubi kakhulu ezibhedlela. Odokotela sebezafikisa inyanga ezimbili bengayi emsebenzini bekhonona ngeholo eliphansi. Ezinye izisebenzi zikahulumende lazo sezisiya emsebenzini kabili kumbe kathathu kuphela ngeviki. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Ukungazwanani ke phakathi kahulumende lezisebenzi zabo sibona ke kuzaqhubekela phambili enxa kuyikuthi uhulumende kalaleli ke izixwayiso esizama ukumnika zona. Sibona ukuthi uhulumende nxa enegotiator ehlala phansi lezisebenzi zakhe kakhulumi phela iqiniso. Izisebenzi phela ziyabuza phela ukuthi ilizwe lithola malini, ibudget imi kanjani, njalo isetshenziswa ngayiphi indlela. Izisebenzi ke ngabantu abangahluphiyo nxa uyi-employer ungumqhatshi, ungathatha ubusutshenisela nje ukuthi uliquma ngayiphi indlela. Izisebenzi esikhathini esiningi ziyavumelana ke lokuthi ikhekelele liqunywe ngaleyo ndlela. Izisebenzi kahulumende ziyabona ukuthi uhulumende wehluleka phela ukuyabela ikhekhe ngokweneleyo. Bayabona ukuthi bakhona abadlayo, bakhona abancitshwayo. Yikho sibona izisebenzi kahulumende ezinjengamadokotela ziqhubekela phambili zisala ke imbijana leke uhulumende athi khona yiyo phela oyikwanisayo. So okuqakathekileyo phela singathi i-deadlock ukuze ke iphele ukuthi uhulumende abuye ngeqiniso, abuye lamafihle ezinye izinto. Sibona ukuthi abantu bazavuma ke bazazwisisa ukuthi uhulumende uxakekile kumbe kaxakekanga, imali itholakala ngaphi.
Kodwa singasola uhulumende kuphela yini kumbe osomabhizimusi labo ngoba kukhanya bakhona abangamagovu aphangayo abakhweza intengo mahlayana nje.
Kukabili ke ngendlela esibona ngayo thina. Okwakuqala ngekuthi abamabhizimisi yibo abakuhulumende abasikhokhelayo. Sibona abaningi kakhulu ama ministers yibo abanikazi ende engathi uvala elinye ilihlo ngoba phela imali ingena kibo ezikhwameni ngamabhizimisi abo phela abenefitayo. Kodwa sibona okwesibili kuyikuthi nje esingathi ngesiluku environment ecreate ke nguye uhulumende yikho eyenza phela abamabhizimisi bangaze balandela lokho esingathi ngesiluku ngama-business ethics, ngokuthi babe sebekhangelele labo phela i-survival yabo. Nxa phela uhulumende ezavuka senethi kule mali enje esetshenziswayo, i-exchange rate yankhona imi ngalindlela, kusasa evuke ekuseni bathi leyo mali ayisasebenzi, i-exchange rate yankhona itshintshwe ngokusa kwelanga, ngokutshona kwelanga. Abamabhizinesi phela bayafaka lokho abathi ngama-premium amabelwa. Sikunanzelela ukuthi ubhizimisi kafunike ukuluza. So umuntu ozaluza ke ngulo osekucost wonke, you just passed to the consumer. Akufanelanga ke webhizimisi aluze. So nxa uhulumende ke achintsha ke ama policies ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga, ubusinessman ke uyaziprotecta ngokuwenza ke khonokhu esingathi ngama ethics angaqondanga. So kulobuhaga sibili obumangalisayo obuvelela kuma business, kanti ke bubangelwa ukuthi labo bazama ukuthi ke ama business abo phela engaze acima abe khona elakusasa, bazama ke ukuvikela ke izimali zabo. So kukabili uhulumende responsible kakhulu ngendaba ukuthi environment ayi creator yoyembi, kube sokusithi ke ama business labo phela sebethatha advantage ke ngechaos lekhona ke ukuthi nxa kunjalo ke sokuyi survival of the fittest. Yikho sibona ke ukuthi abayanga ke yibo ke asebekucineni ke asebeza kuthola nzima.
Umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Sele kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla ethula izindaba ebulenjini be-internet ezimlife.com ithi umhleli wephephandaba likahulumende eleHerald utitsha wona Zindoka usexotshwe umsebenzi. Izimlife ithi uZindoka ubengasebenzi kuhle labanye kanti njalo ubelimina mina. uWilliam Chikoto nguye osethethe isikhundla sakhe. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko abangamalunga ebandla leZANU-PF eZimbabwe Liberation War Veterans Association isidabuke phakathi. Amanye amalunga alinhlanganiso aphume kuyo izolo esithi kayisameli izikhalazo zawo ngobuqotho. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Abona msakazi Studio 7 kanye nabalaleli, nibe sacela nami ukuphawula ngesimo esenzakalayo ekhaya eZimbabwe. Ukhuluma noSipho, ngifona ngisejoveki okwamanje, kodwa ekhaya kusejolojo kusiphela. Sacela ukuphawula kakhulukazi ngale ndaba le yamasankshini, ukuthi ngoba bekade kuthiwa abantu begcwala umgwaqo betoyitoyela amasankshini, kungani abantu uma betoyitoya betoyitoyela amalungelo wabo? Ukuthi hhayi, bafuna ukuthi amalungelo wabo bekwazi ukuthi bebe namalungelo agcwele, bebulawa ey'tradini ma ngabe sokufuna yona iZANU-PF kube yiyo ethi hhayi abantu abangena iy'tradi. Kodwa abantu sababona January bebulawa, sababona last year bebulawa futhi ngendaba yokuba sey'tradini. Kanti kungani bona bengafuni ukuthi behloniphe amalungelo abantu kunokuthi kucindezelwe nje abantu ukuthi ukuthi hhayi America yona ayihoxise amasankshini, nami ngiyafuna impela amasankshini ayihoxe, kodwa abayenze phela nabo kahle ukuze ngathi sikhululeke ekhaya. Ukuthi ungazwakala nje uphikisana nabo somele usayo, no man, akusiyimpilo e-right. Bona yibo abayenza izinto zibe nzima. Ma ungezwa nabo babugawula lapho uma bekhuluma, hhayi ungafuni impela ukuthi zanikhefu ingcwele ngcwele, or mhlawumbe bona bayenza kuncengisinkwa. Ngoba phela manje la odla khona wena nama ngabe kurongo awukwazi ukuphikisana nabo, ngoba phela uma uphikisana nabo uzoxosha. Ogawula nje yonke into i-right, yonke into eZANU-PF i-right. Obaba umnankakho eba-right, obaba umnankakho abakasi bebulale muntu, kodwa yibo ababehamba phambili kwe-gugulawo. Ngize nginamahloni nami ukuthi ukuthi elo baba ngakithi le ejolojo, I think lo muntu lona original yena ungwale la kuzalwa khona umnankakho. Ukuthi ngecholosho wecholosho ngegama wona muntu wasecholosho okhuluma nje ngogawula.
Salubonani balaleli bakaStudio 7. Enzama ukuthi nanku la. Thina ngapha emathebhelelendi singeke sicelebrate umnankakho. Umuntu wasiceda kangaka. Thina vele emathebhelelendi asimfundi uba usibamba ngamandla. Liqiniso elikhona singeke sicelebrate yena. Ukuthi aye eAmerica azihambele uMathanda Kolisi wasiceda thina vele. Asimsekeli ngitho.
Studio 7, ngivuka njani basakazi? Siyavuka. Ngikhuluma noThebe lapha eGoli, kodwa ngokuhlala ngihlalela uPhanga. Kudala mani ngifaka ama-audio lami, angiweze ndlale emsakazweni, angazi ukuthi mhlawumbe liwabone la. Ya, into ede ngiyisho lapha basakazi ukuthi ama-politician wethu akayeki ukukhuluma ngeZANU ne-MDC. Isikhathi le ngakho lokho ama-elections sizadlula kudala, sizadlula kudala kuma-elections. Ake libalethe lapha ku-Studio 7 bake basichazele ukuthi kuma-constituencies abo nakuma-ward abasebenzeni is now 3 years of so of 42 years angazi. Akunanto abayenza la bantu, babhizi nje ngento ezingafuni i-development. Ingakho siyabacela Studio 7 ukuthi abalethe la, especially nasemakhaya. Kabe bakhuluma okubambeka abakwenzile, bangabe basitshela ngama-sanction, basitshela ngokuthi iZANU yenzeni i-MTC. Bona benzeni njengabantu abakhethiwe ukuthi bamele abantu. Nothing, nothing at all. Ayikho into ebambekayo.
sibabona ngeemoto zabo lapha into abayifuna ufuna imoto yepalamente zokwenzani nathi ayibalethi lapha Studio 7 ngezikhulume nabo laba bantu singabe sidlalwa ngabo becatsha ngezani becatsha ama-sanction bengenzi lutho siyabonga.
Uli lava la labo dingimuzi futhi bavuka beqamba amanga ekuseni basebenzela izisu zawo batshontshela izisu zabo lapho akusibo bantu abangavusa ilizwe limi vele angeke bapha balivusa abantu bezangiphepha lapha nje sebetshontshela izisu zabo labo bebulalisa abanye abantwana ngendlala akulento abayenzayo and abasacabangi vele ukuthi khona omunye umuntu kumele adle basicabangela bona njengoba bekhuquluza umnotho wonke wakhuquluzela ezikhwameni zabo bakhuquluzela eziswini zabo. Awubuke kumnakabo lamanje into ayenzayo ukuthi imali yonke elizweni undiza ngayo le mali utshengisa vele ukuthi selokhu wayitshontsha akafuni ukuyinikezwa omunye umuntu. Awubuke ukuthi uyidlalisa njani nje ngendlela ahamba ngakhona ingwendo zakhe ngendlela andiza ngakhona kungela sidingo ukuthi uyabe siyakhuphi kulawo mazwe uyabe siyafunani kulawo mazwe uyabe siyadingani uyabe siyakwenzani and uyabe kwazi kamhlophe ukuthi kabuyila lutho leyo nto uyabe eyazi kahle. Labo abanikazi bezanu PF ogawuli laba labo dingimuzi futhi babe kwazi kamhlophe ukuthi awuyavakatsha nje uyabona amabhiliki uyakudla nje kahle ufuna ukuyalala kahle kuphela kula nto ayilandayo umnankabo selokhu wahamba lawo mazwe wabuya lani so wathintane elizweni selokhu wavukela ukuhamba usuku le mini ubuya lani elizweni. Ogawuli laba babhongabhonga nje bayenzela khona ukuthi kube kutshontshwa imali betshontshela eziswini zabo akula nto abayifunayo abantu bezanupiyefu. Abantu laba sebegugile ngogogo labokhulu abasela plani abasela sikhathi somuntu sebetshontshela izisu zabo lapho eyi satshayi laba abantu bezanupiyefu bayelanhliziyo.
Ngiyalinyelela basazi bami Studio 7 unjani impilo? Ah, sibona ukutshisa mani. Kuyatshisa ngikhuluma ngiseZimbabwe. Kuyatshisa okunye okubuhlungu bakithi. Ah, ngithi lokhe silalele. Bekhuluma bathi bayakwanisa ukukhuluma. Akulanto abayikhulumayo. Lamhlokhu bahambe bacela izirango ukuthi bazithelele. Phezu kokuba bevele belazade ukuthi bayashayina bethi bakhuluma ngazo. Nanko owen muda sebefayile anguye olama olabona labade betshontshe abantu abanjengabatshontshe uSamara labade sebetshontshe uPeter Makondeyi laba bantu yizigangi zokucina labo manje abakathi wani ngamasanjini besenze nje sobehlukuluza abantu ngalindlela sokusekuthi baphinde futhi phezu kwenkunzi yabo yona leyi eyiye bakhokhela ukuganga okungaka. Ngiyabonga mina ngumama.
Labo ke bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 engelamsindo njalo liphakamise ilizwi. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-Amnesty International le-Human Rights Watch sezisole uhulumende wakwele Tanzania zisithi wephula amalungelo oluntu ngemithetho ecindezelayo aqhubeka eyethula. ElePakistan selithembise uhulumende weMelika ukuthi lizimisele ukuphutshisa uhlelo olujonge ukuqeda impi yakwele-Afghanistan esile minyaka. ElePakistan leAfghanistan ngamazwe angomakhelwane. Sizigqibe ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Kulesi phathamandla esisebenza kugatsha lwezomvikela esibikwa sizafaka esephula umthetho ngokulaya eleUkraine ukuthi liphenye amacala enkohlakalo etheswa umnumzana Joe Biden lendodana yakhe nxa lifuna elemelika liqhubeke liliphathisa ngemali yokuzivikela. Umnumzana Alexander Vindman uza kwethula ubufakazi lobo phambi kwekomiti ekhokhelwa libandla eliphikisayo elamademocrats aphenya ukuthi uTrump engaba wadala icala yini kudaba lolu. Ucwaningo oluphume ngeviki edluleyo luveza ukuthi uZulu weMelika uthi ngempela uTrump wadala icala ngakho kumele asuswe embusweni. Abalinjani kumakumbi omane womhlaba siyalamukela lababukeleyo ku Facebook kulobanike laphana kulo Pamela Khumalo uthi wena kunzima eZimbabwe philanthropic Nanza Ncube uthi wena hello everyone. Musa Mazibuko uthi wena Nkomo mfowethu unjani ngilalele ngise Randburg ngicela ungivukisele amazingwane enkayi. Ujaguru uthi wena linjani Nkomo hayi siyaphila. JD Junior Dube umthembo sithembayo uthi wena livuka njani emsakazweni ngibingelele njalo kubalaleli bakithi salibonani. Kumbo blessed uthi wena mabuyani Mose. Precious Dube lawe uthi mabuyani Mose. Big boy Nkomo uthi wena ninjani baba Nkomo nabalaleli bonke ngiphinde ngibingelele abakonkomo kogolela village ekana kuzoba lobaniki lo noma dloma uthi wena livuke njani. Qhubekani lithumeza-ke imilayezo yenu kuwhatsapp lakhonapha enkundleni every morning ikuseni yonke nxa sisakaza libe liwafaka ama-comments yenu kufacebook. Asiqhubekeni ngengoma obhadaya umfoka Matulana. Foka Matulana uthi silisa lomuntu yakhula somandlang Obadaya. Into engithandela engimthandela yona uObadaya ufana lo nduna malabo umfana kaDubugwendo uDux Malax. Ingoma yakhe ihle ichiswe vele isaqalisa akukho lokhwana othi kuthiwa isadonswa kancane. Uhlabela-ke kamnandi lapho esigqibela izindaba zethu zekuseni. Kona singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umanyano weSadak uthi ukuchisa ukwedlulise amalawulo okuhlasele eZimbabwe lakwamanye amazwe asezansi e-Afrika kuzaqhubeka okwamalanga amahlanu alandelayo njalo uthi abantu kumele bazivikele ngoba kuyingozi. Kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngowafast 7 mina lani asibeni sonke kusasa kwezekuseni ngowafast 6. Olivalelisayo nguNtungami Linkomo litshone kuhle. Mangwana nakanaka.